Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandano Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 22 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe, njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo.
Kati indaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga akhulume into angayisiyaza yena. Nxa uhulumende enikeza ababalisi $8, indaba zokukhulunywa nge-RTGS.
Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobal Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilike ngeviki edluleyo.
Ingozi efana lale inqatshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho, amagorokoza abotshwe nxa begebhe endaweni ezingekho emthethweni.
Ivandla le-EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga.
Kodwa ama-shutdowns esifike sawabona eZimbabwe ama-shutdowns aled ngama-political parties esithi ngama-imperialist forces.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kungxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe. Ngeviki edluleyo, ezinye izisebenzi zikahulumende ezibalisa amasosha lamapholisa zithole iholo elikhweziweyo, kodwa amatitshala wona athola iholo abebevele belithola. Kumbiko owethulwe izolo unobhala wogatsha lwezemali umnumzana George Kuba Matanga wazise ukuthi ingxenye iholo leli lezisebenzi eziphiwa imali yakwele Melika isikhwezwe yaba ngamachumi amahlanu amadola US$50. Ababalisa bona abakhwezelwe ngamachumi ababalisi bona bakhwezelwe ngamachumi ayisithiyagalombili amadola US$8. Iholo labezempilakahle alikacaci ngoba basakhulumisana lomqatshi wabo uhulumende. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba Kuye Moyo, yena othi imali abayifunayo yinkulungwane yaseMelika elamakhulu amabili US$1,200, hathi ingcosana le ekhulunywa nguhulumende.
Sifuna uhulumende abisele iholo lethu emuva le sukusela ngo-2018 October sakhalela ukuthi uhulumende asibisele $540 esasiyihola okwathi beguqule izinto besithi i-RTGS isiyalingana le dola abantu kabahole i-RTGS imali yethu bayibisela ngatshana khonani. Lokho kokuthi uhulumende ukhweze iholo akakhwezanga lutho lapha. I-RTGS ungazuyikhweza ibe yimalini ivele kayisebenzi ngoba kulokunye okuyisinanakazana okuyimeleyo kuthiwa i-inflation. Thina sithi uhulumende kasinikeze $1,260 ukuze senelise ukuzenzela izinto esizibona zimgqoka. Okunye okubalulekileyo ukuthi abantu kumele babekwazi ukuthi $1,260 leyi ayilangi lezinto zenkanuko yenyama, akula zinto zokuzijabulisa kiyo. Yizinto ezibalulekileyo phecelezi ama-basics. Uhulumende ukhuluma ngokuthi usinikeza i-$80 phinda ti-$80 leyi sizayinikwa i-RTGS. Kati indaba uhulumende ethanda ukuqamba amanga akhuluma into angayisiyaza yenza. Nxa uhulumende nikeza ababalisi $80, indaba zokukhulunywa nge-RTGS. Njalo i-$80 iyini ekusebenzeni kukambalisi? Nxa kuthiwa yi-allowance yokufundisa, teaching allowance. I-teaching iyadinga i-allowance, i-teaching idinga isalari, i-1260. Not a hatch okuyi-allowance kokusi lulaza okuyi-allowance zasebenzi balele nzima okuyi-allowance kokusimbuluzela. Ababalisi umsebenzi wabo abawenzayo yokufundisa yikho abakuholelayo.
Yebo, liyakhala moyo, kodwa uhulumende usekuchilo kanengi ukuthi akalayo imali eliyifunayo.
Ngokunye okungamanga ukuthi athi imali esiyifunayo akalayo, imali thina siyibona ijikelwana iphephukilelwana. Abantu nxa besithabala mali kodwa bona beningana ama $500,000, $350,000, $40,000. Umuntu oyedwa umthorethore i-$540,000, i-$390,000. Enye sibona mavima beyithatha beze bethathele lamapentsheniya abantu abaholi imali yomhlala phansi, bahamba umavima beyithatha khonapha. Nxa isifunwa yithi imali kuthiwa kayikho. Ikhonzisithi thina ngokunye okungamanga khonokho ukuthi kuthiwe imali kayikho.
Lo-ke ngumnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ. Uthi ikhansili yekwekwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi eyenzakale eGlobe and Phoenix Primary School, lapho abantwana abalimala khona isikolo sabo size sidilikele emgodini wabamba igolide okungekho emthethweni ngeviki edluleyo. Imbiko ithi kulabantu abemba imgodi ngokungekho emthethweni kuleyo ndawo okwabangela ukuthi kube lomgelo ngaphansi kwalesi sikolo sasesidilikela khona phansi. Esethula umbiko izolo ngemva komhlangano ledale labaphathintambo bakahulumende iCabinet, umphathintambo obona ukwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe ugatsha olubona ngengozi olwe-Civil Protection Unit lwaphathisa abafundi kulandela lingozi. Uqhubeke wathi uhulumende wanikeza amatende lendlu zokufundela okwesikhatshana egcekeni lesikolo sesalimugabe Russell Primary School ukwenzela ukuthi abantwana abayinkulungwane elengxenye yayo 1500 abathinteke kungozi le beqhubeke befunda. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi zemvelo umnumzana Angliston Sibanda.
Uzamile uhulumende ukuthi babe le-reaction encedileyo, yikho singabanga lesingakuthi thina yi-fatality ongathi kumbe kuthiwe kube lo muntu oshonileyo kuleyana ngozi eyokudilikela kwendlu yokufundela ekhwekhwe. Sibone uhulumende esenza imizamo eminingi sibile ukuthi i-Civil Protection Unit ingenele, kufakwe i-response mechanism, kufakwe surveillance mechanism. Engicabanga ukuthi izinto okwakuvele zezimele zihlale zibe khona. Uwenze kahle uhulumende ngalokho esingakuthi i-reaction, kodwa-ke yona vele i-reaction imele ihlale silento okuthiwa i-disaster preparedness mechanism. Lo ama-surveillance asebewafaka yinto okumele ukuthi ngabe vele zihlala zikhona kumephu, amakhamera ebona ukuthi kwenzakalani esigabeni, kwenzakalani ezindaweni ezithile okungenzeka ukuthi kudale ingozi. So sithemba ukuthi isifundo esesibe khona esokuthi kuzame kwi-surveillance monitoring ihliza hlala ikhona ukwenzela ukuthi kubonakale lapho okungenzakala khona ingozi, ukuze nxa sokuthe kwavela kumbe kwenzeka ingozi i-reaction ingaphuzi. Kodwa kuyanqomeka abakuzamile imizamo abayifakileyo.
Kahle kahle singathi ngabemba imigodi ngokungekho emthethweni ababangela ingozi kumbe kungatholakala ukuthi kule inye imbangela wezemvelo.
Ye kusigaba esinjengabokhwekhwe labokhaloma ngenxa yokwemba imigodi ongekho emthethweni okwenziwa ngalabo gweja yibo kukhanya njengokutsho kwama report ngabantu abagebhayo ende sebagebha vele indawo eziningi ekhwekhwe saka sabona ngomunye umnyaka ukuthi abagebhe ngaphansi kwenja nje uhamba khona injani nje esitimela singathola ukuthi la ngaphansi komgwaqo nje sebagebha phela bona abalandaba ogweja ngumuntu othi angabona ukuthi akule golide la uyangena la ngaphansi kwendlu yakho nje asangangena abalandaba as long ukuthi kuyibona bezathola imali ingozi eyenziwa ngabantu ogweja okumele ukuthi ngalubana kulwa lomthetho kuyaqiniswa i-law enforcement ngoba indlela abagebha ngayo bagebha ngendlela engekho emthethweni so kufukule ikho mbona khona ukuthi uhulumende kusuke kwaba lobugxamu ngoba ukuthi bekumele ukuthi ngabe amapholisa abamisa kudala laba bantu ababemba endaweni elezakhiwo ngoba akumelanga ukuthi ngabe bayemba khonapho kodwa ke ngenxa yokuthi kwesesikhathi umthetho uyasuka wekethiswe asesibona sokuvela ingozi nanku futhi ugcina ungasakwazi lanxa uhamba egangeni ukuthi uyahamba kumbe uthi utumile uze sokudilikela la udilikele ngoba sebembe bayemba ngaphansi lapha bachiya konakele.
Kungenziwani ukwenqabela ingozi efana lale ukusasa?
Ingozi efana lale inqabtshelwa ngokuthi kuqiniswe ezomthetho amagorokoza abo nje nxa begebha endaweni ezingekho emthethweni yikho esingenqabela khona then lakhona okho abakufakileyo kube lama surveillance kubonakala lapho okwenzakala khona imisebenzi engekho emthethweni enjengeyokwemba endaweni ezingekho emthethweni ngaphansi kwezakhiwo into ezinjengazana lezo so kuqiniswe nje umthetho ukuze kungaphindi kube labanye lezinye lenye indlu etholakala isidilikela abaogorogweja begebhe ngaphansi kwayo.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sivanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe kunye lomkhathi obexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Ivanda le EFF Zimbabwe lithi okwehlula ukutshengisela eZimbabwe okufana lokwenziwe kwele South Africa ukuthi amabandla aphikisayo asetshenziswa ngabamazwe angentshonalanga. Lokhu kulandela ukutshengisela okwenzakale kwele South Africa ngomvulo. Sixoxe lomkhokheli webandla le EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali saqala ngokumbuza ukuthi ubona ingani ukutshengisela kwebandla le EFF kwele South Africa kwaphumelela na.
Kuphumelele ngoba ungakhangela ama businesses they listened to what uJulius Malema le EFF advised them to do ukuthi bevale ngoba kulokutshengisela okukhulu okokuthi kuzamisa ilizwe and kwenzakele isibonile sibili EFF igcwele yonke indawo and as thina esikuchoyo ukuthi EFF ayisiyo nto ye South Africa kuphela yinto ye Africa jikelele kule EFF eZimbabwe kule EFF eMalawi kule EFF eLesotho kule EFF eSwaziland kule EFF eNamibia kule EFF eLiberia kule EFF eMalawi kule EFF indawo yonke nje so hayi silithabile kakhulu ngokuphumelela owenzekele ukujengisela eLokuzeni eSouth Africa very very excited
siyabona ukubana izikhalazo zabo ziphose zihambelane lezikhalazo zika zulu eZimbabwe ukusilela kwamandla kagetsi lokunye kunjalo ubona ungani ukujengisela okwenziwe eSouth Africa kungenzakala yini eZimbabwe kuphumelele ngezinga elifanayo.
Ye isituation yeZimbabwe leSouth Africa phose iyahambelana njoba likwazi ukuthi thina EFF sibeliever kubodaless Africa thina ama problems awe Africa nje afanana indawo zonke nje jikelele Africa utshengisela lokho kwenzakala eSouth Africa so kungenzakala eZimbabwe ngoba yebo ye igetsi alikho imsebenzi ayikho and kule problem yokuthi vele i-corruption inengi kakhulu eZimbabwe. I-corruption yinto okufuze silwe layo sibili, kube yinto okufuze ukuthi sikhangelisise. Le education, free quality education, yinto okufuze ukuthi engabe abantu bayithola for free. So kungenzakala. Kodwa ama shutdowns esifike sawabona eZimbabwe, ama shutdowns aled ngama political parties esithi ngama imperialist forces, ama parties angasebenzeli iZimbabwe but asebenzela amanye amazwe, ama parties angekho very much interested in changing impilo zabantu kodwa utshintsha impilo zabo lokuthi bebe besenzela amanye amazwe anjabo America labo Britain, kodwa kungani bona bayenzela abantu beseZimbabwe. So nxa kuyukuthi it's a genuine conversation le government in place ukuthi abantu betshengisele ukuze betshengise i-government ukuthi hayi, we are not happy with this. So sokungenzakala, kodwa ukwenzakala kwakhona ayisikho lokho esike sakubona eZimbabwe. Thina njenge-EFF we are very clear ukuthi nxa singakwenza khonokho kuyabe kufuze ukuthi siyenze khonokho inotice, sibe able to get that go ahead from the police ukuze bebekwazi ukuthi siza making sure njani ukuthi we protect impilo zabantu, we protect the property, but at the same time we ensure ukuthi our voice ahead ukuthi I conversation le government izwakale.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe, ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi uzanikeza ele Malawi umumbo oyisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi alichumi 10,000 tons. Lokho kulandela isicelo sikamongameli Lazarus Chakwera wele Malawi ngenxa yezulu lesiphepho elabulala abantu abedlula inkulungwane ezine. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zemahachula kobulawayo lezihambi nje mahlayana zizincedile ngamafutha okupheka abekade echitheka emoteni enkulu i-truck enyomuke itanka lawela eceleni komgwaqo emgwaqweni oya kobulawayo uvela eHarare. Okwamanje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, bizani basakazi bethu. Lona indaba yeZimbabwe yama-elections iyadida le, ngoba induna leyethwa ngufortune Charumbira sikuyaphuma isithi mnangako lushamisa ngabantu bani ngamazezuru bonke kumele bebambisana umbuso. Madoda, thina ngapha emathebheni sakuhloko sitshayana amakhanda sithi yesifuna ukukhipha izanu, kathi mnangako lushamisa balala bonke emahoteleni ngalo ngapha nalelishe lokho elitshayana amakhanda sithi izanu sayikhipha zanu sayikhipha awula sazane ephumayo la abantu wanto kungabantu lapha kuzorobhati nakufuna ukuthi kuzogqwayisa abantu bakhile ngapha ematebuleni kuthatha umhlaba kuquluza yonke inoto engapha kithi ematebuleni. Hayi, laba bantu asabathembi nokwabili mnangako lushamisa, abathembakalanga laba bantu impela. Hayi, ngibonani bazodlala ngabantu bakhile emandebeleni labo, ngoba vele imsebenzi into yonke eseZimbabwe iphethe yibabantu bempumalanga. So bakwathi ezilonge yonke into bayiphethe bona, hayi vele bazaphila mnandi. So mna mbonani iplani ye-MRP right kakhulu ukuthi siphume eZimbabwe out, siyela mhlobo lo wodwa lo, ngoba vele sithule nzima umhlobo lo. Hayi, sifuna ukuphuma eZimbabwe phambili MRP, phambili MRP 2023 Modern MRP councillors ama MP ama mayor konke kube ekumthwakazi izaphu. Hayi, izaphu yafa kudala sayibona ukuthi yenzani.
Studio 7 vuka njani, injani mthwakazi omuhle. Hayi, mna kagwale zami yakhele labangani bakhe iziduna le lama church leaders lawa abanika izimota nezimali beloke berobha abantu ngokuthi izanu yabe ikhululekise abavotelani bona vota. Thina manje sesi njia wanto bachi sifuno uchamani sizo foteli triple C katele nga matre kuleza wazi lizi kese sifuno uze ulupeli mka wazo fele mbusu enji wafula limpilo za wanto wachayo ezi nyinga kuru kisemu la yona roko na mani nyabonga okuluma wangu dao 263 umasenga
sanbonani sanbonani ku studio 7 okuluma uchei moyo mbuli sabasagazi bonga basiletele indaba ezinhle indaba zeqiniso mina bengicela ukuthi like lingivuzele kuma youth ase ezanpf ukuthi ayazi na imali yase Zimbabwe imali yeyile $5 yabantu abagigayo lempondo enhlanzi na ukuthi ilizwe linjani ngesikhathi leso ngoba manje basikhiphela ama billion lama trillion ukwehluleka kwezanpf hayi siyacela ukuthi beke benze okungcono
Studio 7 siyabonga bantu siyabonga indaba elisikhuphela zona ezifihlakeleyo akula msakazo ozikhupha khona lapha e-Africa ezinjengalezi elizikhuluma njengale Al Jazeera izanqenula amanye amadoda noma ungebandla lakhona olilandela leli bandla lezanu uyaba nenhloni ngoba uma bezabaveza ubutsotsi babo bonke ababenzayo busela ababenzayo singabaya ngakunje imigwaqo ibolile akula manzi akula getsi bazidlela bodwa imali balenkalakatha zamasolo ezindlini zabo bale mgodi bagejelwa amafoni ngikuveze ayikuvezi Al Jazeera la ngiphindele baveze bekhuluma ba siyabonga kakhulu siyazi ukuthi izo senzeka
sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo mina ngilesimanga esikhulu kakhulu kanti abantu bakhethi esindebeleni abakhampeni yini emashonaleni abantu bakhethi esindebeleni abafiki yini emashonaleni ngoba moto yabheka sibona the most usenze isithombe amashonaleni ebuthanelwe emathebeleleni isithombe sisendwa njalo amashoni ebuthanelwe emathebeleleni asikaze sibone izithombe zabantu besindebeleni ziphostwa amashona ebuthanele indebele Listen, Mr. Scott, it's a good one. I can't say that kodwa kushike ukukhona okulungile manje ngakazi zibone izithombe zomuntu esindebeleni esiyarali khona likhampena kumbe kabafiki kumbe kabavumele ukufika kude emathebeleni bayafika bafika njani emathebeleni ngasemsebenzini lapha ubona kusebenzi shona kuphela ebholeni kudlala amashona kuphela ayinto yomuntu thina mandebele yinto esiwancengayo ugawule lapha ugawula sichazi sithoni isizwe kubona izithombe zabo bebuthanele khona liyarali ukuthi kulethe home emsebenzini lapha ezikolo ukuqhashwa bona kuphela indawo yonke ihlaba wonke kugcwele bona kuphela wazi ngakazi sibona izithombe zabo zibuya from Harare zibuthane bebuthanele umuntu esindebeleni
ye madoda linjani khona ngapho ngaphisa kwezilwandle ye hayi philani ngenkosi yethu eligcine njalo uJesu ngiyalincengela kuKristu osezulwini madoda hayi thina sikhonapha eZimbabwe na hamba lohlupho ngize ngabamba umlomo ongaphansi izolo ngihlekile okunye iphutha nje ukuthi bengishiye ifoni yami ngani bengile foni yami ngani ngithethe ama-pictures amanesi cetitshane belizahleka ngize ngizibuze khona kambe ombeni lakhona ngapha likhona phisa kwezilwandle la umanensi akhona ayicetitshane yini lalapha eZimbabwe la umanensi izimali zethu esasizifusile sifunisa abantu abethu bekhatwe ngamanensi akusahlukananga lokusezimayadida la angibe losisizi ngathi kambe shuwa haya kunzima madoda kunzima ngizwela laba abase-South Africa ncadi bekhona besenza i-nensing bengazikhohlisa bebuye labo zabe ngabanye zabacentsha utshani emakilini yakonabo shuwa sibili kanti bazayenzani ngokuya kungumthetho kuya kuyi-order madoda okunye ngokunye ngibe lovalo ngicimezile ngathi ngeke ngamboni kuhle ngabavula amehlo ngabakhangela ngathi ukuthi mamanensi ila chawu tshani madoda asazi ngikhayela abatsha lokusezikolweni ukuthi khona befundela kuba ngamanensi bazahlangana nosihlupho njani lo ngikubonileyo izolo eklinika eklinika nje khona pha ekhezi ngiyabonga futhi hayi gama yami nanginguSihlahla isongo ngohluphekile
sanibonani sanibonani ku-Studio 7 sanibonana hayi into le child abuse le hayi Zimbabwe bela bethule ngayo especially kakhulu i-government i-government ingakungeneli kakhulu because abantwana obuningi babo khonapho abantwana obuningi babo sibila babexotshiwe ezikolo badala abasebenzi bahlezi emakhaya abanamali patalele zikolweni uma sebehamba lapha nemgwaqweni besiyathengisa kuzindla zokuthi uthanga izimali zihambiswe esikolweni manje eZimbabwe kunzima abantwana baxotshwe ngathi abantu bakhona ngase bevukele idlo zamahedmasi isikakhulu kakhulu kakhulu ikhanda iFatima lipanando iFatima ekhonapho bakhotshwa daily daily abantwana abadala sezibeyeke itwanto akahambe esikolo ngoba headmasi wangikhona lotho ngongoni lawo ingathi sevukelwe ngamadlozi ngokuxotsha abantwana insuku zonke igovernment ayizama ukukhangela khonapho ikhangele ngikho abantwana bagcina sebethuna emgwaqweni ngabona lo abantu babedingisa izimvu yase sibekele siyo abantwana beFatima popa ngoba amahedmasi angikhona kumbe ingxenye bambise iFatima khonaphana engxenye kulishona wakafisa ukuthi abantwana besindebeleni lapho bakhangelisise kakhulu baba lwanothiwa ngongondwana eFatima lapho bemkhangelisise kakhulu ngiyabonga ngikayivula incwadi yami le ngicela ivule ngiyabonga sibiliwa ngiyabonga sibe Studio 7 ngiyabonga
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uhulumende wele Melika usechothoze inkulumo ebeziphakathi kukamongameli wele Russia umnumzana Vladimir Putin lomongameli wele China umnumzana Xi Jinping ezenziwe ngomvulo layizolo. Lezi nkulumo zibikwa zicande umhlahlandlela wokuletha ukumiswa kwempi kwele Ukraine. Kodwa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe eMelika umnumzana Anthony Blinken uthe leli liqhinga nje likaPutin ofuna ukuqhubeka ehluthuna indawo zelizwe leUkraine. Uthi inkulumo zikaXi loPutin ziza ngemva kokuba umthethwandaba weICC unqume ukuba uPutin kumele abotshelwe amacala okwenza umbhuqazwe kweleUkraine. Ukuhlaziya lolu daba asizweni ingxoxo esiyenze lo mnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Khanya sebelingiselela okwenziwa ngamaChina njengoba iRussia leChina bekhanya ingani kade beloku ukuzwelana besithi bazadlelana lokwezimpi. Akumangalisi ukuba abeRussia sebesebenzisa izindlela ama-tactic amaChina ngoba ungazukhumbule amaChina yiyo ebekade esenza njalo indizamchina zaseMelika. Ikhona indizamchina yeMelika eyake yafoswa ukuthi yehle eChina kanye amaChina abachayeli bendizamchina beChina befike bayigudla eMelika okwagcina indizamchina abeChina besithi hayi i-crew yendizamchina ingahamba kodwa indizamchina ingasala ibasala ngethemba beyikopa lakanye lapha khanya ukuthi beyigudla i-drone le khanya balingiselela kuona lawa ma-tactic kodwa umahluko lapha yikuthi i-drone le is unmanned akula pilot obakade ezabadubula bhekhi ngabe bekulo pilot phakathi bemgudla njalo ngabe udubulile kodwa labo benze njalo bekwazi ukuthi akula pilot lokho yikuphomba ukudle phana nje ukugudlana njalo bayatsho ukuba kwenzakale ku-international waters akula ofike kwenzakala phezu kwe-territory yomunye kubisweyo influence iRussia yiyo nje phonga ukuthi kuseduze kodwa is clear ukuba into eyenzakale ku-international waters and bayatsho ukuthi abeMelika akuqali into ehlala isenzakale.
Wona amabutho akwele Russia angaba enze isihluku lesi ukuthi ayabethunyiwe na kumbe bathi ubuchapha nje babachayeli bona labo ababili.
Impi yesithathu yomhlaba jikelele ingabe isiseduze kodwa lesi sehlakalo angisiboni kuyisehlakalo sokuthi yiso esingaba yisizathu kodwa lakho singakwazi okungaklaripha izinto njengobana izikhali nje ziduma kangako kodwa lapha akula sosha elilimeleyo amaRussia lawo athe ekhangela abona ukuthi kulo mtshina nje abangawudlalisa loku okunye singathi ngama-mind games ngama-psych games amaChina lawo ayesekwenza lokhu kodwa lapha amaRussia abone nje i-toy izihambela athi mana sizithathele.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izembusazwe wele Melika. Ube khuluma ekhona pha kwele Melika singakagqibike uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi useze wakhweza iholo lababalisi ngokuphindwe kabili kwingxenye yabo yeholo abalithola ngedola leZimbabwe njengezinye izisebenzi zakhe ezithole iholo likhuphukile ngeviki edluleyo. Uhulumende uthi ikhansili yekhwekhwe izakwakha isikolo esitsha kulandela ingozi yenzakale eGlobe and Phoenix Primary School. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Lingaya ku-www.voaindebele.com. Siyadibana njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30. Igama ngu-Chris Gande.